Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kumbimbijo 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
our detractors from the West have contaminated the world with their earlier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulaba nesibe-challenge ukuthi amanzi amadamu sephansi. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandula ngoba semadala.
Ikansili yakobulawa ithi bekumela amanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kugedwa oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and Wing of Former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele onobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. Unokutaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedume umhlaba bezithi bangongcwelengcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezenzakalayo. Uphenyana lukamumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi iningi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi le-Afrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi le-Afrika.
Zananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thina o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilezilezwe kubulala abantu konke lokho esikubona kusenzeka e-Afrika besenza zonke izinto ezifana labogugurawundi lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Afrika ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kwele Sudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique
Sibona lodlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zama-sanction ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neo-Colonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye leMozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Nginele Studio 7, ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ikansili yakwaBulawayo ethi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Umthakatha kobulawayo ingawo weli educated ukuthi ungabona manje ekhine enkompini vele ufile kontainerkatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu sibe bhawuza eliyi-1 amabili sebesehayile, but in such a scenario enjengaleyi sibe saba layo 3 weeks back we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyethela khona. Though it is not enough, there are isikotho singeke sazibala because weare not saying ukuthi abantu banathe amanzi esikotho, but yasengithi amanzi yana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet, then sikwane sibagijimisela ngeva kobe nebathole ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitsho izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kula amawadi akadezeleyo engenawo amanzi akusekishedini yangkhona akusekuwoseshedini njengenawo amanzi. Ngile qinisa ukuthi ama-councillors kulezo ndawo they are working tirelessly with department le-water into ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi nabanikeze isampuli endawo.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwikhansili yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisa ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is a much better south. Not very south in terms of inform. I told in the day.
Lo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esiwukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka siwakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. ngithemba last week ngolwesine siye saba lomhlangano omelana namanzi idorobho silako Bulawa, siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi. Kukhanya kula sini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho. Into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi pho sebahambisa lapho kuyabe kufiwe khona kulezimfa lapho kubhujwe khona, yiko lapho abangane bayancedisa. Njengoba mina ngimele iBulawa yonke amawadi wonke ayi-29, ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba bewavule ngayo, ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana liyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka, nangu akula amanzi. Kanti ikholamu yona liyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawa esidikidikini obulawa le ma-industry amanzi ahlala ekhona. Angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawa amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokishini kunje ukhuluma nami nalapho engikhona enketa akula manzi, siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Khomazana ogaja olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiswe Bulawa Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VO leZimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlujunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugulawundi, wathi babekufuna ukugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZipra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakoBulawayo lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini iy'nkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-combat zone ayisiwo azakwanisa ukungena ku-army, abanye babevele belimele bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube lamanye amabhizinesi.
Umoyo uya phambili egcizelela ukuthi amalunga e-VO leZipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo bathes atshengisa ukuthi these are bona fide properties afika 8.
Unobhala jikelele wale committee yeZipra Properties Initiative umnumzana Willard Mafios Moyo uthi wonke wayengumlweli wenkululeko ku-VO leZipra uyathola intshontsho njalo ama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000 then Islama widows. Then in the event that both parents are departed, they are kept amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuvio leZipra njalo osebenzisa ukuqondisa uhlelo leZipra Properties Initiative umnumzana Leonard Machingura uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari all over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emasebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yezikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga mphathi ntambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngenswelo abalelwa impi yenkululeko olewo veterans walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi luphethe iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka 2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko beku-VO leZipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko eofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko eku-VO leZipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe kuzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
Ama-properties alinika kodwa lenza ngobujwangujwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla, kubuya abanye bezidalile bathi sesifuna i-properties.
Abalwa impi yenguleko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziquba uhlelo lokuphenya okwehlela abantu bemathelelene ngesikhathi sombhuqazo weGugrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabu wenkomo. Impahla yezipra yahluthunwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo, kuze kuthi iSouthtown leQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga duzane leMtare lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNitram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli wakule Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abancintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma esanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo awuzenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachothoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexeyo Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze encintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserve kumbe grassroots level bakhethe ama-representative. Kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage decentral government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho, kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini lokuqhutshwa eZimbabwe, njalo nxa kusaziwa vele ukuthi umbane uzanqoba pho lwenzelwane ukhetho?
Ya, angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube lamaqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi amavotes akaZulu agcinwe alungisiswe, kuyabe kulungile ukuthi asinye sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe. Hayi, lapho siyabe sesingathi sesidlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele phela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusobala labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho, lokuyakhetha, lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe esekele sombuso. Kutho ukuthi nxa laba loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhizizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana njeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni, utsho kungokwabo ukuthi thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa unqobayo uyabe unqoba ngokuthi kuyacilibezelwa, kuvalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Unumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti yezimeleyo yokuhlanganiswa e-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende yokubandla leZANU-PF.
Akula nto ukuthi ayikudlela ngabantu, into nxa inhle nxa usenza into enhle abantu bonke bebabangenasizathu esokuthi noma kukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle labantu bakhe, njalo kuyabonakala ubana umnotho ukhangela ngale sikhuluma so imali yabo iqine nge-over 50% engasizivini impile e-Ukraine iqalisile. Ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2%, ngiyabona ngabe 2.96% for i-GDP yabo. Nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain, e-Britain iku 0.6%, e-Europe igogele injana e-Europe yonke iku 0.9%. Kodwa ukuphuthi ngale e-Russia baku 2.96%. So konokwana yezinye izinto ezizulukula abantu vele bethi hayi nasi ndoda ngawe ngasifake ijogwe isebenze emphakathini akula kuphela ukukhona lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawa awuvele belisana le Russia ngoba bona bafuna ngabe utakona kungena ipuppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda. Kodwa ke kunjalo eRussia abantu bazikhethele abakufunayo.
Ye, nxa sokukhangela phela kuyaphala lokwenzakala eZimbabwe, akunjalo Goleti. Kulweza kuthiwa ke hey, kulokhetho kwathi nitini, nxa zoluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandla leZANU-PF umongameli usenqobele. Bonani khonokho?
Khonokho la kungapha kithi uyabona, yile ndlela njena abantu abangananzeleliyo ukuthi khona iZANU-PF iyasebenza labantu, it's in touch with the people. Ama needs abantu, especially kuma-rural provinces ngale, agcwaliseka ngezikhathi zonke. Inhlanyelo babe lazo, ama-fertilizer balawo, inoze izifuyo balakho. Konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU-PF yabelibusa. Pho ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana, isidingeko bani esizaba khona ukubana bayivotele out bayisuse. Ye emathawuni ngapha anti abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi kona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkhonomi akula misebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqinisi zona lezo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lephalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli umnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye athi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Democrats uthi uqinisaka loba esekhulile, hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, kunapha kwele Melika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le black party lokhu, hhayi kwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho. Uyakakhulume angathi uyalahla umlomo, angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikwe ngubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe laba bamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu, yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma naba okuthiwa yibase yakhe labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo. Njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona njani kuzayenzeka lani kusukela kathesi kusiyafika leso sikhathi? Singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sasiloko sikubona konke lokho.
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-elections ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi. Yikho ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunqikilwano kusiya phambili. Ungazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate. Lapho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi kukhulunyiswana kuthiwani, oqoqozwayo kakhulu kubani ukwedlula omunye njengakhona lokho.
Iqakatheke kanganani ingxoxompikiswano le eyabo umongameli ngabe khankasa khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukenwe sibili okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye sibili abalandela uTrump labalandeli uBiden ngabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye. Okwakhathesi balingana sibili uTshikilo Mbangqane.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elidumela ngeWhatsApp.
Ngumayeza lapha eGwanda, kakhene government ka government ka Priscilla Chikumba lo mnanga kwakhe ne
asazi koba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Hey, icela litshela umnanga ukuthi sesisiva ngendlala la by the bridge abantu sebecuka lenkomo ziyacuba lamanzi asekho, sicela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo, tshela umnanga kwa izalukazi ziyagula zilamithi abantu sebesifa la.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 hari khuluma lo Khosam la wasebhinga sebehlulekile ukuyakha imigwaqo, sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulaluthe emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani. Please, please obogawulela abo labo Joseph Tuma hayi kabayekela amangabo la abahlala beyakhuluma kulani phezwa izandla.
Ngicabanga ukuthi kuliphutha elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngukhosisa kupwanye wezanupf lo ukuthi lawo sesiponsibus kumele ngabe into elungiswa abantu emathebeleleni, akulethi isithombe esihle ukuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sesiponsa i-team efana lebus, ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesitonini. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli lithi lilwela into zakini. Ngiyabonga uMasinga ngokubulawayo ephumule emadonsi.
Imisi Mathebelele ndokhulumayo ngoba iMathebelele ndingeyethu ndingumnanga kwale. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabharisa ngayo. Yi-Diamond liyanto siyakwazi, iKhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane, thina abaningazi bendawo sikhona. Lo nyaka kulo nyaka angeke aqale. Thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi is a neighbor country from South Africa la iduze. Lina how many countries enajampaye nishike egurusi wenisiza la. Kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi. Yirumba, uMaskandi noma yini nje kithi nama-actors akhona sisibala konke namamadlela phela.
Phumlani Vundla bengelele uLantshi Khuphe lizwe Sibanda, Caroline Moyo, Cecilia Sibanda mbele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7.
Ngokudana okukhulu ngalo baba lo bathi nguziyambi ziyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala, mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babo sebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe awaye ngabacupheli like limbuli imtsheli ukuthi i-odio yami le kayifike kuye bakithi ngike ngiyeke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcweleni zingayo iziphala zakhona.
Yakela abalaleli nangikhuluma ngisegaranyamba bakithi sicela uhulumende akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube le nhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo labantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavota kwadlula sike sikhangeleni inkezo ngasisiza.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulayo namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Singawesuka lesihlobo sikasikhangele ezinye bezibokela namhlanje. Ngosungulela mhla umhlangano eVictoria Falls wamabandla ezombusazwe ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ikansila kobulawa ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo ogibs Dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.